kuvuke phelileyo ngahamba ePhalamende kwaba kuhlungu kakhulu kimi ngendlela engayamukelwa ngayo sokubuza umbuzo owabuzwa ngu-Honorable uGomese weMtare ebuza ngomthetho weZimbabwe mayelana ne-political violence ebuza uMinister of Home Affairs uKazembe Kazembe wathi yena ngamanga into ze-social media veli opposition njalo uGomese wathi hayi kodwa u-Honorable Tosa nangu ukhona khona wabe lokhu ekhuluma esiya phambili enza ingani into yokudlala ehlezi phansi kukaminister of justice legal and parliamentary affairs uZiyambi ubabona sibili ukuthi benza ingani igemu khonapha mna ngizibuhlungu phakathi kwama-plus uspeaker wambiza wathi ngibuye phambili ngahamba wathi ngimusinzi ngalokhu okwenzakalayo omunye MP wambiza wathi wathi ngicela uzohlala phansi kwangela nangihlezi phansi kwakhe ngikhangele uKazembe loZiyambi bezikhulumela behlela singabhoda ngaya kibo lapho okuhleli khona amaminista ezansi ngathi ngifika kuye ngifuna ukuthi ngikhulume naye wacalisa ukuthi vele ungazange uyintimideta wacalisa ukunakha izandla lenyawo nani ngathi hhayi athi mina lapha ngilande ukuzoxoxa lawo and futhi ngibuya ngokushoni ngiyakuzwa ukhuluma social media. Ngifuna ukuthi ngikutshengise ukuthi ngiminyele isandla sami leso osibonayo sikamukile lapha kule plate njengoba ubona kule plate. Ngamcacisela ukuthi iplate le izaphuma after 1 year kutho ukuthi social media. Lesi esinye osibonayo sokudla leso anti uyabona iplasta le ngikamukile aso social media. Ngaye ngisesibhedlela ngisize ubuhlungu kwaku-social media. Wasesithi yena hhayi abanginikanga ithuba lokuthi ngiqedise. Wasebizwa-ke ngu-speaker ngangithi bakhulumani wabuya bamnika ithola lokuthi akhulume waphinda njalo ewumani ngikhona phana ngisephalamenti angitshayiwanga ngingedwa satshaywa sibaningi mina ngiyisithunywa sabantu ngummeli wabantu omele akhulumele abantu ephalamenti so kutho ukuthi laphana ephalamenti lo hulumende wangikhona asingeke sathi silo hulumende ngathi siphatha ngendlela enjalo abantu bazakhalanga ngingacabanga ngela nje ukuthi ukutshaya kwethu laphana satshaywa ngama-hooligans awezani sengikhangela le behavior eyamaminista angukhona kutsho ukuthi baye bebathunyile fes
amapholisa athini ngokudingisisa kwawo ngalolu daba
sabika emapholiseni okwakathesi ngithola ifoni yabivela ku-detective inspector owegwanda okuthiwa nguyo osekhangele indaba yethu kodwa angikezwa okunye ngingathi even izona laba aphiwa ngabanye abathi bababonile bayabazi akula ngitsho omunye wabo oseke wahanjiswa phambi kwamakhosi ngokwazi kwami
ungamqamba umuntu ongabe wakutshaya nxa umkhangele ungambona ungaba mazi
ngambona ngingaba mazi kodwa njengomuntu ongaveli khona ensiza njalo abantu ababebuyile khona ngale iningi labo kaso bantu bensiza ngokutshelwa kwami okwabulawa khona imota yami imota ezazikhona ngale zazibhalwe zanu-PF Mesh West Mesh Central Mesh njaninjani bathatha abanye 1, 2, 3 ababatshengisayo khona ukuthi umuzi we-candidate u-Augustine Gumede unga nokuthi thina sinaphi.